ndaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuzibandlela 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
baluve eros of things ya household goods, amafriji, amastovu akusasebenzi, amawodrobe besesiwa oda because amunye amazlani gqoko.
Izulu lesikhukhula elichitheke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange.
Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo lezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu.
Elebhilitane lizakwenza umhlangano lamhlanje lenkokheli yase-Afrika ophathelane lezamabhizimusi kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wedolobho leWange uthi ulahlekelwe kakhulu ngenxa yezulu elichitheke ngendlela ebingakhangelelwanga langena ezindlini njalo lakhukhula impahla etshiyeneyo ngempelaviki. Okwenze umumo waba mubi kakhulu yikuthi imigelo ehambisa amanzi agelezayo e-drainage ibikwa ibivalekile. Abehlelwe ingozi le baphiwe indawo zokuhlala kwesinye isakhiwo senkampani emba amalahle eWange Colliery la kwezinye indawo. Ukansila kaWard 9 eWange unkosikazi Salom Chirwa uthi balahlekelwe kakhulu abanengi.
Sile about 35 households ezibe affected and of the 35 baluze eros of things ya household goods, amafriji, amastovu akusasebenzi, amawodrobe besesiwa oda because amunye amazlani gqoko, ukudla kwabo unethwe ngamanzi and it was washed away landi akwazi ukuthi i-days vele ukudla kwakhona ngokudubekela and imagine zokuhamba amanzi, but that's what happened.
Khathesi bahlala ngaphi manje njengoba kube lo monakalo ongakha, njalo badlani?
Kula laba bafakwe guest house about 20 families nge Wange Colliery ikho abakhona, and then in terms of ukudla kulama wishes here and there ababuya bebanika whatever they've got and so far so that they manage as the day progresses, and then abanye baphiwe ezinye izindlu kade zi-free, so they just moved their things to those houses.
Aziko yini izindlu ezidilikileyo?
Hayi, ewadini yami akula izindlu ezidilikileyo, ziphonga ukungenwa ngamanzi.
Ilingaphela izulu azakhitshwa amanzi babuyele ezindlini zabo?
Bengabuyela ezindlini, but kuyabe kuyinto yokuthi sikale sikline ama-drainages akhona because that's where i-problem evelela ngakhona. Because singayekela ukuklina khonapho, kuzaba futhi into yokuthi next year when the rains come, kuzachaya futhi. So kuyabe kumele sikale sikline ama-drain lawana, sikhiphe whatever is blocking, wenze ukuthi amanzi ahambe kuhle kuhle, kungabi lama-backflow.
Amele awakline ama-drainage ona lawo ngubani? Ngumasipala, ngubani kahle kahle?
Njengoba kuyindawo ye-Wange Colliery, kuyabe kumele kuklinwe izisebenzi zekampani. But njenge-situation ngendlela eme ngayo, lathi as a community kuyamele sinjani sithi sincedisane labo ukwenza ukuthi lathi sihlale sisendaweni esikwaziyo ukuthi sisefu.
Ngaphandle kwewadi yakho, ukhona yini umonakalo obekhona kwamanye amawadi?
Kulamawadi amathathu. Kule lapho kuthiwa iward 10 esindlela ngeke ngafika briefly, lapho amanzi angenile ezindlini abantu ba-relocatewa. And then kule lapho kuthiwa iward 15 number 3 lakho futhi kulezindlu, but just a few, although the damage was there, amanzi angena ezindlini about 10 houses. And then kule ndawo futhi ethiwa yiMpumalanga, it's famously known ukuthi emabhanana lakho amanzi angenile ezindlini.
Akula abafileyo.
Hayi, abafileyo hayi, bekungela.
Unkosikazi Salom Chirwa ngukansila ka Ward 9 eWange. Sixoxela ekhona le eWange. Uhulumende wakwele Bilitane lamhlanje uzahlangana lenkokheli yamazwe yase-Afrika etshiyeneyo kanye labo somabhizimusi bekhulumisana ngokudlelana kwezamabhizimusi emhlanganweni we-UK Africa Investment Summit. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ahambe ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weBhilithane uphatheke kabi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe kanye lombuso kamongameli Mnangagwa omubi.
Ngibona ngani ubuhlungu obukhona lobu yikuthi even nangesikhathi sikamgaba bekusenzakala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe linganxuswanga amanye amazwe e-Afrika athi hayi bo lathi asingeke sithokoze ukuthi sibuye. Lokhu kutshengisa ukuthi izwe kazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo lezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu lendaba zokuthi umnumzana uMnangagwa kukhanya akawinanga ukhetho. Wayenze okuntshontsha yikho nje nezekazi le-Afrika sivile ukuthi oBuhari sebefikile kabazange baye bathi hayi no nxa umkhokheli weleZimbabwe enganxuswanga laye kasibuyi. Kutshengisa ukuthi sesibangele sinzima kakhulu hathi ngendlela esikhangelwa ngayo yi-United Kingdom kodwa nangendlela esikhangelwa ngayo ngamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Ngibone ngani sebuzimeni obukhulu kakhulu ngoba lo mhlangano ulithiwa elikhulu kakhulu elokuthi kube khona amabhizinisi asuka wole Britain ingena elizweni elidinga amabhizimusi njengeleZimbabwe ngoba iBritain ingena kuBrexit lapho sisesiyazi ukuthi yenzela umhlangano ngedaba lolo kodwa nxa izo leZimbabwe linganxuswanga kuyindaba enkulu kakhulu yikho besihlala sithi thina kufanele ukuthi kube lomkhokheli ofana noPresident Mthamisa ngoba siyazi ukuthi bebezamhlonipha bamnxuse njalo bakhangela ukuthi sibe lobudlelwano obungasiza elizwe leZimbabwe.
Uhulumende yena uthi ukunganxuswa kwakhe akutsho lutho, akutsho ukuthi uhulumende weleBhilithane kamthandi kumbe uyamzonda. Ungathini ngalokho?
Hayi kasi akwazi ukuthi uhulumende weBhilithane akazondi ilizwe leZimbabwe uphitheka njalo siphela kakhulu ngendaba yokungalandelwa kwezinqumo zelizwe lonke eze-United Nations ezamalungelo abantu, izinqumo ezihambelana namalungelo abantu kwezobusazwe lokuthi kube lokhetho olusegcekeni. Khonokho mbona ngani yikho kuphela okwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lizithole linganxuswa ezindaweni ezihle ezingazenezi. Uhulumende weZimbabwe kufanele nanzelele ukuthi ukunganxuswa kwakhe kutshengisa ukuthi izenzo zakhe kazi zinhle njalo ubisela ilizwe leZimbabwe emuva. Ngabe kunguhulumende oqondileyo owakwamanye amazwe akhangela ukuthi ufuna ukuthuthukiswa ilizwe abalikhokhelayo. Ngabe namhlanje lokhu bonke batshile izikhundla bathi hayi sesehlulekile ukuthi sikhokhele ilizwe leZimbabwe silikhangelise ekuphumeleleni sikhokhela ilizwe leZimbabwe ebuzimeni obukhulu endlaleni lokuswelakala kwenguquko le ngqubekela phambili. Ngalolu hlobo sonke sesishiya umsebenzi ukuthi sinike izizamezi zeZimbabwe ithuba lokudinga abanye abakhokheli abangasiqhubekelisa phambili ngoba iZANU-PF ikakhulu umnumzana uMnangagwa esehluleke ngendlela ephezulu kakhulu okuthi angakuthola nje lo mhlomelo wokuthi ungomunye wabakhokheli owehluleke ngendlela ephakame kwedlula abanye bonke emhlabeni wonke.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ugatsha olubona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe lwethule umbiko kunsukwana ezedluleyo Lusithi ukuchiwa pande weZimbabwe lokhu akutsho ukuthi kukhona ukusola nguhulumende weBhilithane. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Mina ngibona ngani eZimbabwe kunganqishwa kwalo yizo zenezi ezikhona indaba zokuthi abantu laba abanjabo Britain labo America makamazwela asithakazeleli aloku esilwa lokwasukela khonaphana ngesikhathi kuthathwa umhlaba aloku esilwa aloku esithi ama-sanctions abe khona lokhu nalokuyana balokhu bezama ukuthi basishiye sisodwa laphana singala budlelwano obuhle lamanye amazwe balokhu besivalela ngaphandle njengelizwe injongo yabo ilokhu isika bani siya phambili kuyakhanya nje xa ukuthi bakwenza bakwenza ngabomu khona okusishiya phandle ngokunjalo kumangalisi-ke ukuthi ngabantu abangasithakazeliliyo ngazizatho zii bavele abasithakazeleli laba bantu. Injongo yawo abalayo nelizwe lethu ibasobala nxa kusiza izinto ezinjengalezi. Ukusishiya phandle enhlelweni ezinjengalezi kuyakusithi ukuthi nadlulula ukuzama ukuthi ehlulekisa ukuthi ayisoleta kutisale singabantu esingani sivalelwe ngaphandle nani besifana nalawo ababambane nabo ukuthi ivalela ngaphandle enhlelweni ezinjengalezi.
Kulabo abathi iZimbabwe kayinxuswanga ngenxa yokwephula amalungelo ungathini kubo?
Mina ngingahle ngithi kaba abalaqiniso ngoba bamele bafunde ukuthi uhulumende wethu lo omutha uyazama ngemizamo yokwenza ukuthi abe nobudlelwane namazwe omhlaba ngokunjalo yibona sikhandela ukubuyela enhlanganisweni ezinye lapho esasiphume khona ezamazwe omhlaba okunjalo kuyahlengisa ukuthi siyazama uhulumende kamnanabo uyazama kakhulu ukuthi adlelane namanye amazwe ngokobeke ezijikele emunye yedwa njengalokhona kwayizulu njalo le ndlela yama-sanctions ama-sanctions amazwe e-Afrika amazwekazi kuzwekazi le-Afrika asincedise ama-sanctions asuke kodwa nabantu abanjalo ngabantu abangezisile ama-sanctions ngokuthi bagcine basigcine siphandle kwenhlelo zamanye amazwe omhlaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi sokulokuminyana okukhulu esibhedlela esikhulu seMutare lapho okwelatshwa khona abantu abalimalele kungozi yebhasi ebulale abantu abalitshumi lasithupha ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amanzi azasilela ngamandla kobulawayo izulu lingekela ukuna ligcwalise amadamu kumaviki amathathu alandelayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakaza bahle ngokusima sina emagwegwe lapha kubulawayo. Uyakwazi mina into esenhliziyweni yami sibili 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 hhayi izanu kayeke isitshayise ngomoya ngoba sho impilo yethu isinzima sempila nzima 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 shuwa shuwa hhayi izanu kayiphume esikhundleni yiyo yodwa into engingayitsho izanu yake isitshayise ngomoya ngoba sesidubekile bantu qiniso lonke okusho ma ungathiwa uyalufaka udubo langikhona esikeli esikalini liyaqamula isikali ngoba solulusinda solulukhulu sakukwanisi noma ukuthi senzeni uyakhanuka isinkwa uyakhanuka lokhu uyakhanuka lokhu qiniso lonke hayi impilo sinzima izanu kayeke isitshayise ngomoya kayike iphume esikhundleni umnanga gwala abantu bakhe abake baphume esikhundleni please please lani bantu lapota izanu ake lisebenzise amakhanda yenu alibona ukuthi isimo sinzima kathesi into yonke ikhwelile and iyaqansa namhlanje kunje ipetroli ikhwelile futhi izinto zonke ziyaqansa sizabulawa yindlala ngoba le ndlala sisithwali senzima akusela lutho lokumumbu lokho kwabe ngani bayenga ngakho abantu ukuthi bake bakunika abantu akusekho hle abantu baphila ngani hayi 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 izanu kayike iphume ngiyabonga.
Ye mina ngumanga efood drinks siyabonga izulu elihle elimneyo sokuthembisa ukuba sizavuna angazathi lingalalokhe lisina ye balaleli bonke abakastudio 7 saziseni okwenzakalayo ngezulu hhayi thina ngapha efodrexen le nkomo hhayi sezisutha sezitsheka sibili sokukuhle siyabonga
salibonani basakazi be-studio 7 I hope lingene kahle ku-2020 happy new year nigama lami nginomazulu mpofu ngibuya etsholotsho wesiphepha bengekho nje kwamalanga lami bengisekhaya hhayi into eyenzala ekhaya indlala enzima kakhulu ikakhulu le kwesiphepha akekho ukuthi akukho ukuthi abadala bayancediswa mhlawumbe ukuholiswa baphila nzima abadla esikhwameni kumele bethenge impuphu manje impuphu ngishiye sebethi 400 rand 50 kg okokuthi kusazoba nzima vela I think kisazokhuphuka kunzima kakhulu impela abadala sebesidla okokuzikhama bezama ukubhajetha ngoba ukudla kuyadura imali ayikho imisebenzi ayikho womile lathi ngapha siyabancedisa but vele kunzima ngapha egoli liyazi sometimes ufuneka amaphepha ugcina ususebenzela imisebenzi eminye la engabhadaliyo ukuthola amaphepha kuba nzima ngiyabonga
sanibonani bantu bakithi sanibonani siyalibingelela ninjani kodwa niyaphila hayi nathi siyaphila kodwa eyi yazi ngizwa ubuhlungu le nto eyenzakala lapha ekhaya ezimu ukuthi manje le nto eyenzakala laphayana kunabantu laba amaqimbu amancane abanjengabothokozani khuphe abalokhu babhizi manje othokozani khuphe bangena kwipholati ipholati yani umuntu engenaivini amasithi ephalamente ucabanga ukuthi uzolungisana uthokozani khuphe uthokozani khuphe esho ukuthi vele ungumthengisi musinango seminamathelane nezanupief nomnangakwa ukuthi kwenzakalani ukuthi ufuna akahle kahle uthokozani khuphe akafuni ukuthi izwe libe liye phambili ufunani kubo mnangakwa ukuthi ngenkathi othwangirayo beshaywa lapha nabochamisa ngalesiyasikhathi 2008 uye lona owayethengisa abantu hhayi kwizima street abantu laba bamaqembu amancaniba abangabathengisi izanup f ibhizi bulala abantu yenzani kodwa bona babhizi banamathelane nayo ngiyabonga
ye salibonani studio 7 salibonani skips dobe labo bonke osithandekile bonke nje mina ngisacela nami ukuthumela eyami i-audio ngisibusiso into engiphatha kabi ezweni lakithi angazi bantu benkosi ukuthi singazwelwa ngobani phezu kobuhlungu lobu esihlangana nabo emakhaya akusenakudla komile nezulu kalikho kungawukuthi okwalo nyaka mina ngikwazi abantu bazofa ngempela izinto lokhu ziyakhuphuka ziyaphezulu akunampuphu abantu abasenakudla elokuzeni eminye imizi kuyalalwa nje kungadliwa bese ningitshela ukuthi bantu benkosi uma kuthiwa kunabantu ababusa ilizwe izinto zenzakala ngaleyo ndlela bona kubaphatha kanjani uma besidla ukudla kulalo iy'ngane zabantu abantu bakithi mina bengicela ukuthi ake nivula amehlo ngempela abantu bekele khona ukuyavota ngoba akusizi ngalutho kuyalanjwa emakhaya indlala ibhokile abantu kabadli lutho ukuthi yindlela eyophilwa kuze kube nini ngoba nangakuphela uNkulunkulu ngabe uyasilethela izulu mhlawumbe beziqhubekele bebusa silime sikwazi ukudla thina okwethu esikulimayo manje nalelo zulu kalikho le nto ingiphatha kabuhlungu kakhulu nkosi bengicela usukuthi abanamandla becele la ama-organization bazame ukusiza abantu bakithi
labo ke bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulimale abantu abangamachomi ayisikhombisa kwele Lebanon izolo ngesikhathi amapolisa ezama ukududula abantu ekade betshengisela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zamalungelo luthi ludinga imali engange-$375 million ukuze lwenelise ukuqhuba inhlelo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu wakulelizwe namuhla ophakathi kwekhefu lokukhumbula owayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King, yena owadutshulwa ngomunye omhlophe wafa ngomnyaka ka-1968. Ikhefu leli linanzwa eMelika yonke jikelele ngomvulo wesithathu kuzibandlela minyaka yonke, njalo lidibana lelanga lokuzalwa kwakhe. UMartin Luther King wayengumfundisi omnyama owayekhokhela umzabalazo wokulwela amalungelo abensundu agoqela elokuvunyelwa ukuvota. Wayechothoza njalo ukubandlululwa kwabantu abamnyama ngabelungu. Lanamhla lokhu imisebenzi yakhe iyaziwa emhlabeni jikelele, ikakhulu umbiko wakhe olesihloko esithi I Have a Dream awethula ngo-1963. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Ilanga leliqhakatheke kakhulu probably in this time esikhangele khona silo umongameli Trump. And into ezenzakalayo under his presidency, I think it's very significant ilanga lika Martin Luther. Siyakhangelela ama civil rights, which is what he fought for impilo yakhe yonke, and we ask ourselves, where are we today ngasikhathi as we look to ikhetho lika 2020.
Ungathi konke ayekulwela kuzaqakathekiswa yini nxa sikhangela ukudonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Ngingathi it's a 50-50, half-half. Omunye uprofessor uRobert Gates described it as best of times and worst of times, especially for abantu abanyama, because economy in one sense they are doing well, a lot of abantu of color. At the same time, onindaba ze civil rights kuloku backslide ambijana in some respects, treatment yabantu by amapolisa and ama equal access to opportunities kwi economy and amanye ama civil rights when it comes to indaba njenga voting and so on, there is some backsliding. So I would rate it as 50-50 i-progress esiyibonayo for izinto ezazilwelwayo nguMartin Luther. Ilizwe kathesi mumzana is very polarized. Ngingathi abantu most probably on the Democratic side bazaqhakethekisa iholiday kaMartin Luther, but we are seeing abanye typically white nationalist abantu abaku die hard Republican on the extreme right. I don't believe so. In fact, we see on his side, lady, things that are contrary to Martin Luther, into the Confederate flag and so on, which are total opposite to into which Martin Luther was Melissa.
Emazweni ikakhulu ase Africa ke afana lele Zimbabwe.
Ungakhangela isikhathi sabo Martin Luther in the 1960s, early 70s, isikhathi when African Americans babele solidarity with ama independence movements ase Africa. There was a lot of I would say it golden generation Pan-Africanism. We were very idealistic, and a lot of African Americans thinking was influencing isn't as ngama liberation movements and trying to shape i-Africa esifunayo. Ngazibuza ukuthi uMartin Luther nxa kade saphila, what would he think nxa ekhangele a lot of our African government? And I feel he will be very disappointed, especially nxa ekhangele amazwe anjengoZimbabwe and amaparty like o-ANC or ZANU-PF is the total opposite of izinto which uMartin Luther stood for.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Soku isikhathi sokubala imbiko elisithumele yona ekhasini le-VOA Ndebele. Siqale ngosakhile Liline uthi wena iZimbabwe ivele akula lapho efunwa khona. Amara Henry uthi wena sophisticated studios here so nice, watching from Uganda. Cindy Sopepe utwena ngake ngakhuluma ngomnangagwa akakufanele ukubusa ilizwe lubaba ulenhliziyo nje emhlabeni wonke, ulihlazo nje emhlabeni wonke, ufanana nje lempisi ehlala phakathi kwezimvu. Bakithi abantu beZimbabwe ngithemba babonile into abayivotelayo ukuthi iletha usizi olunjani elizweni. Felix Machokocha Ndlovu twena ba right babona ukuthi umnangagwa kanancedo empilweni zabantu. Kuzoba lo precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi, kodwa ugawulelwa angazi lamtopa ngapi, njalo limthandelani, ikhanda lakhe liqinile ligcwele isamende. Jason Maposa utena mavuga msakazi wami. Andrew Flores uthi wena ugawu alright. Nkomo Foster utena linjani ku studio, corruption hiyo elenhlupho kwelakithi ngoba i-corruption ifana le addiction ye drugs, kunzima ukuphuma kuyo. Ngajwayela ZANU iyasutha ngobusela. Kuzokuthi uJoseph Nyathi umdlulo odlula abanye uthena livuka njani mlandeli labalandeli beStudio 7. IZANU kumele iphume labantu bangayivoteli, abantu bempumalanga akula development abayenzayo ngapha kwelakithi. Yiyo ke imbiko ebesithumele yona lamhlanje.
Tandelana kanjani madoda sesiya khona le ndlela lesiyocela izulu. Ulalele mase siya khona izalukazi khona ngale. Sisiyacela izulu.
Okebela bemsola ehamba lefohlani sounds besigqibela uhlelo behlabela kamnandi. Bathi yandani kamanyangwa munokumbila vula, hambani kumanyangwa liyecela izulu. Okuziphetha ezekuseni sikhangele bezihamba phambili. Izulu lesikhukhula elichitheke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange. Elebhilitane liza kwenza umhlangano lenkokheli ye-Afrika ophathelane lezamabhizimusi lamuhla, kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Hayi ke kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Mina elani asibeni kwezekuseni ngwa fast 6. Sa, olivalelisayo kwamanje nguntungamilinkoma. Lichone kuhle.